Namhlanje kubuze abambalwa kuhlanganisa uPrimrose, uFreddy, uOnai laye uClark. Bathi bona amalungelo abagogekileyo, izitabane labanye abangamaqembuqembu amancane azananzwa nani esiselweni sombuso. Ngiza ukuthi fahla fahla ngendlela ezimbili, enye ngebamba konke nje, kukanti enye iqondane lelizwe lethu leZimbabwe. Isisekelo sombuso soqobo siqakathekisa ukulingana kukaZulu emthethweni. Yikho ke sisithi amalunga wonke oluntu avikelwa ngumthetho, kodwa siyakwazi ukuthi amanye amaqembu athize asengozini. Singavingela njani amaqembu la? Kule ndlela ezintathu, umzekeliso abagogekileyo. Okokuqala, kufanele sibone ukuthi amaqembu la angagcinelwa na izihlalo ephalamende. Okwesibili, kufanele kube lembali eqakathekisa amalungelo amaqembu ayevele encindezelwe. Okwesithathu, ingatsha leziya oGender Anti-Corruption Commission zinganceda kakhulu ukwelwisa amalungelo amaqembu ancindezelweyo.